ndaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngesonto ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So ngase ngicabanga ukuthi mhlawumbe singayekela imoto lezilapha zizachiswa bagcina bezichiza ngoba vele sebezichaya bayagcina bezichisa. So bese nzama ukuthi ngibaleke ke le moto yami. Kwase kuthi udriver ke kamama uMakhube la wazama ukuthi enze into efana naye kena ube lomnyama ngoba bacine bemchange lithe esiphaqeni lapha ngikhuluma kunje nje usesibhedlela sikhuluma.
Uqhamuke udlakela emahofisini ebandla leMDCT kobulawayo phakathi kwabasakhulayo baleli bandla kwalimala amanye amalunga.
Sasekwazi ukuthi uchamisa njebe jiyelwe ngubaba uTswangirayi uzasaphisa uchamisa uyakwazi ukuthi uzasenzela kakahle abantwana abancane bathotho la mandla bathotho lama-ideas amasha uyakhona ukuthi akwanise ukuthi afuna iZimbabwe leyi abantu bathole ukudla abantu bathole into yonke abayifunayo.
Inkokheli yomanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance ibe lomhlangano omkhulu eChinoyi lamuhla. Siza kuzwa iziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uqhamuke udlakela emahofisini ebandla leMDCT kobulawayo kwalimala amalunga aleli bandla agoqela unkosazana Thokozani Khuphe labanye kwathi amafasitela emota yakhe lawo abulawa. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abadlula abahlanu abagoqela umtshayeli kankosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Witness Dube, balimele namhlanje bathwalelwa ekilinika yeGarden House kobulawayo ukuya kwelatshwa. Asizweni uMabhalane jikelele webandla leMDCT, umnumzana Abednico Bebe elandisa okwenzakeleyo namhlanje emahofisini ebandla lakhe.
Okwenzakeleyo namhlanje sibe silomhlangano njengoba lisazi ukuthi bekule nkulumo ekade zikhona ebandleni kungani kulokungazwani. Kusukela abaningi liyakwazi kusukela emsindweni owenzakala eBuera singcwaba ubaba uTswangirayi. So sithe sibuya lapha ke abantu bethu abama structures phansi bekuthi abala makomiti la phansi basebenzisa hayi bantu kathi izinto zenzakala njani ephathini singakwazi ake lisitshele lathi kwenzela sibe kwazi okwenzakalayo. So sibabizile ukuthi sizekhuluma ngaleyo nda ngaleyo nto abayicomplaina ngayo ukuthi hayi abakatshelwa lutho bona bafuna ukuthi bezwe ukuthi kuyini okwenzakalayo. So sithe sesiqalisile umhlangano sesiphakathi saqalisa ukuzwa amatshe esejikwa ngobunengi amayouth akade phakathi azama ukuthi ayaphuma bekungasaphumeki phandle. So basebe validate so ukuthi bavikele inkokheli kade ziphakathi basebethatha ke amatshe bezama ukuthi babajikele bephandle ukuthi basuke ke lapha bahambe bantu bevele bengasukanga ngithe mphuma lapha bese ngisesabela ukuthi imoto yami vele sichayiwe ngoba imoto kade ziphandle lapha bekungeyami kungeka mama uMakhube kungeka Chief Ndlovu ekade ziphandle la vele bese sichayiwe. So ngase ngicabanga ukuthi mhlawumbe singayekela imoto lezilapha zizachiswa bagcina bezichiza ngoba vele sebezichaya bayagcina bezichisa. So bese nzama ukuthi ngibaleke ke le moto yami. Kwase kuthi udriver ke kamama uMakhube la wazama ukuthi enze into efana naye kena ube lomnyama ngoba bacine bemchange lithe esiphaqeni lapha ngikhuluma kunje nje usesibhedlela.
Kusenjalo iningi labantu eligoqela umkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo selisole ubudlwangudlwangu obenzakala kuleli bandla.
Okwenzakala ku-MDCT akusimangalisi thina abanye abakholelwa ukuthi abantu beMashonaland labantu beMathebeleland abasoze bafa bavumelana ngoba lokhu sikubona kuyimpinda njalo yalokhu kwenzakala ngo-2005 lapho uOldsman Ncube laboMorgan Tsvangirai besehlukana eHarvest House eHarare lapho kwaba lokulwisana khona okukhulu uThokozani Khuphe esekela uMorgan Tsvangirai esithi uqondile owolishimeni babi kathesi sokuguqukile uThokozani Khuphe senguye omubi owolishimeni Ncube labo Chamisa sebesekelana solokhu sithina abantu bakithi abavuleke amehlo
asizweni umnumzana Efi Ncube olwela amalungelo oluntu esola udlakela olwenzakale kobulawayo lamhlanje
ikakhulu endaweni yona leya kithi lapho abantu babulawa khona igugura wonde iMDC iziphethe kabi iyehluleka ngendlela eyisimangaliso kulokho akulandeli isisekelo sombuso kuhlonitshwe umthetho
isikhulumeli sezapho umnumzana iPitule Maphosa usole lesi senzo ethi abantu abahlukane lodlakela
Sihlala sikhuluma sithi iMDCT ayithiyananga lezano PF nangu Chamisa seqhubeka layo siyaphambili
okhangasela ukuba lilunga ledale lePhalamende ebulilima umnumzana Thamani Ncube uchaze ukuba osokusenzakala kubandla leMDCT uyadanisa
MDC ivele ilembali yodlakela
iStudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lezinye iziphathamandla zaleli bandla ukuze kucace imbangela yalolu dlakela ngoba iningi lisemhlanganweni weMDC Alliance eChinoyi abanye bebengaphenduli incingo zabo ngimele iStudio 7 yobulawayo ngimo Anastasia Ndlovu
Ukusenjalo inkokheli yomanyano wamabandla aphikisayo oyeMDC Alliance ithi ingangena embusweni izaqinisa uhlelo lokuzivusa kwezabelo iDevolution njalo ilwisane lenkohlakalo. UMavis Kamause thulela lolu daba eseChinoyi lapho inkokheli le ebilomhlangano khona.
Abalandeli bamabandla ayisikhombisa kumanyano weMDC Alliance baphume ngobunengi babo ukuza emhlanganweni owaqala kweyokukhankasela ukhetho oluzayo owenzelwe endaweni yeGazemba Open Space eChinoyi. Lanxa izulu belisina, abantu kanye lenkokheli yalumanyano egoqela umholi wayo umnumzana Nelson Chamisa abazange balibalekele izulu kodwa baqhubeka umhlangano waze wafika emaphethelweni. Umnumzana Chamisa utshele inkulungwane zabantu kulumhlangano ukuthi uzokuqeda ubugwelegwele lapho esengumongameli. Abanye abakade bekulomhlangano unkosikazi Dorcas Sibanda umgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo kubandla leMDCT njalo emela iBulawayo Central edale lePhalamende.
Lokho vele kusobala lokho le yinto esegcekeni le. Umnangagwa leza noPF into eyiwada kwehlukananga. Abantu bathi bafuna inguquko, bafuna they want a regime change. Bafuna into entsha okuqhathayo. Abaningi sebegugele edubeni, sesikhule sasaguga sokho sidubeka. Sesifuna ukutsho kungasiphathisa lathi sibe ngcono sekwazi ukuthi uChamisa njengoba etshiyelwe ngubaba uTsvangirai uzasaphisa uChamisa.
Omunye wabanikeze umbono wakhe ngumnumzana uStalos Sibanda osakhulayo othi uthembele kumnumzana Chamisa.
Sivumelele umana njengabatsha ukuthi politics zethu ezelizwe ezombangazwe sithola abatsha kuze bephambili. Yikho sivumelane ukubana ke sizasupporta ke umnumzana advocate Nelson Chamisa kunkekelo lezi ezibuya ezizayo ezika 2018 lapho sivumelene khona ukubana ke uqakathekile ukubana ke sibe labatsha not only kupolitiki ngoba leyo sasa uzabona sigqoke abafundisi ngelinye ilanga futhi uzagqoke sibone abantu bebusiness lapho esipromota khona abatsha kuze bethathe ke izikhundla eziphezulu phezulu njalo siqinisile ukuthi ke uqakathekile ukuthi ama-youth abatsha bethathe isikhundla sokukhokhela lelizwe kwenzakala ke eFrance kwenzakala ke emazweni atshiyeneyo njalo ufuna ukubona lapha ukuze abatsha ngenxa yokuthi elekusasa elibulawayo ngelethu abatsha soqatheke ukubana ke siparticipate siya encourage sinjalo sithi abatsha kabathathe isikhundla sokukhokhela emabandleni kumabhizimusi lakundawendaweni ezitshiyeneyo.
Kube nzima ukuba uChamisa asuke kule ndawo abalandeli ikakhulukazi abasakhulayo bemhaya ngengoma ezehlukeneyo ngendlela yokutshengisa usekelo lwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseChinoyi ngingumavis Gama.
Isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Ambrose Mutiniri uthi usechiyeleli bandla ngoba ibutho lesizwe lakhupha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngokungekho emthethweni. Kukanti amalunga ebutho yiwo
asezipethe kungatsha zonke zikahulumende. Ukuze sihlaziye lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekubutho leZipra ukuthi kungaba liqiniso na ukuthi iningi kubandla lezanu PF licabanga njengomnumzana Mutiniri.
Yayi kungaba liqiniso ngoba yona ngwayizani ngayila abantu okuthiwa khona ngabe party abantu bezani badinga umuntu ole power obuyabe bethola ukuthi khona kule power kule ndlela zakho zokuthi basekelwe empini zabo thathe silawa abantu njalo ngabantu abakusela ama positions kuyona le i dispensation yona le be restructure ama structures awu as you can tell ukuthi urugethe ngiyo sengikhomisayo wakho noizani kuthiwa kukhulunywa ngalo Grace lokuthi akabe nephozini ethile bonke amaprovinsi ekubathi kubani bese kunamaye umnankagu uthi esengenile laphana bonke bathi abantu khona laphana baye kumnankagu. So kuyatshengisela ukuthi vele kakula bantu abakhona laphana abasekela iphathi basekela ipower yomuntu oyabe sekhona khona lapho ukuthi khona nabe bezuza amantshontsho.
Ubona kusenzakalani ngemva kokuthiya umsebenzi kwamnumzana Mtiniri lapha?
Mtiniri is a trained, defined personnel owa command Zipra and trained under Zipra. He knows ama principles ye Zipra. He knows ama principles e party kuthiwa iZapa. So nxa ephumile kuzani waphuma ku government, automatically he has the right ukuthi khona form okwakhe kumbe engene kwamanye amabandla wona lawo akhona. He right yona leyo. But ngesikhathi esisikhangele leso sokuthi khona siya kuma election lawana, angaba khona kumbe yekeli kuba khona lawo ma election ngama events ayenzakala phakathi kwelizwe lelo. It will depend. Kwesinye isikhathi uzaqala eqoqoda khona lapha vela khona trainwa khona wamunya khona kuzapha the after that uzathatha olunye uhlangothi.
Lo ngumnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra sixoxelaye ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela eziphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hove. Ngithokoza omuhle njengalokho ngilithembise ngeviki edlule. Uliviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moyo ongisakhulayo okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seBulawayo Central. Right Moyo, ngeviki edlule sishiya ingxoxo yethu usitshela umbono wakho mayelana labontanga abangena kukhetho kulumnyaka njalo ukuthi kuyini okwenza ukuthi lingene kukhetho kulumnyaka ngobunengi benu. Masiqhubekele phambili mnumzana. Ushilo wathi njengoba ilizwe lethu ligcwele ngabantu abatsha, wena ubona ngani kuqhakathekile kakhulu ukuthi ilizwe lethu likhokhelwe ngabantu abatsha. So mnumzana, yini umbono wakho mayelana ngohulumende okhona manje, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa?
Yabona, ngihle ngiqalise ngingakafiki khona phezulu ekhanda. Ngithi khangela ukuthi uMinister of Youth okhona khathesi unganani. 68 years. Ngumuntu engithi sithi nguMinister of Youth low, kodwa angikaze ngimbone mina ngithi kuFacebook, angikaze ngimbone kuTwitter. Kodwa iqiniso elikhona ungakhangela even la ma-statistics athi ukuthi abantu abatsha sithola social platforms zona lawo ungabanga ubizo okuyimhlangano lokhu okuncane ncane. Yebo, usabe ungabuye ababili abathathu, kodwa sitholakala thina kuma-platforms zona lawa. Manje nxa sithi umuntu umele ama-youth kodwa engazwisisi ukuthi ama-youth atholakala njani, lo ama-issues ethu uzawathatha awamise njani.
Kodwa Moyo, wothi ngibambe umlomo kancane, Yebo mphathi ntambo obona ngendaba zabasakhulayo usedlulile iminyaka yokuthi abantu bambize besithi ngumuntu ongisakhulayo. Nxa ususithi uhulumende law is not catered for abontanga, ungathini ngomongameli yena usetholakala khona?
Le yiyo esithi sina iloku zenini ngama optics, ukumanage ama optics ngoba sengabe ekhona ebulenjini enika ama updates njalo ukuthi iqiniso ukuthi sesingathi team enika ama updates ona lawo. But what are the outcomes of what young people, of what the people are posting on that evidence in Bonalo? Because our kulama issues, our money, our ndaba abakuluma ngawo ukuthi Mr. President kunje, Mr. President kunje. Kodwa asikazi sithole a comprehensive response. So I don't think so far there is no fruit that we have seen from there, because there is no feedback elengqondo esitholayo from konapho.
Njengoba ungomunye wabontanga ongena kukhetho lolu ezimele yedwa, ubona ngani kuzaba nzima na ukuncintisa kukhetho lolu?
Iqiniso yikuthi kusazoba nzima, kodwa the fact that it's going to be difficult doesn't mean that we have to stop. Ngithi ngixoxe ngehistory, abantu abatsha took it upon themselves in the pre-independence era. Abangena egangeni bakulwa belwela ukuthi sithole independence. Yebo, sebekhulile sebemoshile izinto. I think it's high time we have an economic war that we now need to fight. And as a generation, we need to stand up.
Hayi, sikuzwile ke moyo, wonke umuntu olasisifiso sokuthola ulwazi mayelana ne-campaign yakho noma nje ofuna ukudonate imali, kumele bayephi ukuze bathole ithuba lokuxoxisana lawo?
Mina ke ngingumuntu ovulekileyo ku-Facebook, ngitholakala ku-page okuthiwa nguNhlanhla Moyo, ku-Twitter @MoyoNhlanhla8, njalo ngivulekile ku-WhatsApp. Inombolo zami ngu 0783962844. Njalo angimeli abantu abasha kuphela, labantu abadala ngoba they are also stakeholders in the community as well.
Mnumzana Moyo, isikhathi so sesiphelile, ngilethemba lokuthi abalaleli bethu bakuzwile kahle. Bekuhle kuba lawo kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ntuna.
Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Nhlanhla Moyo oke waba ngumongameli ongisakhulayo ngesikhiwa sithi junior president welizwe lethu, laye ungomunye okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seBulawayo Central. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngumike obe bilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe yelisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kangelo koko bethu
namasiko
babe tetela mazwi
owesizwe
sicina masiko wethu
namasiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sikhuluma ngokuthi kambe kulezitho yini ezesilwane ezisetshenziswa ngabantu nsuku zonke. Ngilomnumzana Lothi Ziziba, inyanga ehlala koBulawayo, njalo lo Stars Thebe Mathe, yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Siziba, umsebenzi wesilwane lapha kungabe kuyini? Akusitshele ngamafutshane.
Engikwaziyo kakhulu ngoba mina ngingumuntu omeqinisweni kuphela, angifuni ukuthi kusasa ngishiyele abantu abambuzima. Engikwaziyo philike ngaphumputhiwe, amaphuthi esilwane siqinisela ngawo inkomo ukuthi nxa izulu zinabiza kuduma ziyaqikizeka kodwa lingedlula awusoze wazibona zadaka, njalo kazingenwa imikhuhlane izini. Bonga laso thina silisebenzisa ebantwaneni lamathwasa njengayizolo ayalamhla la angalijwayo. Thina sathi lijwa babebhema udengezi ngoJuni khonaphana xa ugcinisepheso siya kuJulayi ubhema useqa usiye empumalanga entshonalanga eningizini enyakatho. Kusenzela ukuthi nxa abantu bezabuya bekhathani nake kudala ubezile ngomoya befika ungena phezu kwendaba awuyiphumputhi.
Mathebe nantudaba
eyakhuluma ubabamkhulu, yikho kanye akuqambayo okwenziwa esikutholakala esilwaneni. Kanti-ke njalo amafuthaso ancedise ebantwaneni lapha xa kulungisa izihlahla labantwana yosethesi inkanda. Kodwa-ke hale migayiga isikho ukuthi njengaphonga ubona amafutha sesiyathatha amafutha emkambo sovuka uthungisele umntwana uyavuke ngokunye ongazake ukubone lokhu wazalwayo. Ayathathwa kabe sethi nxa yithethe abe sesenza imiga yawo ukuze ayisengene ezihlahleni zomntwana athiye umntwana laye eselelise ukuhamba lapho ofuna ukuya laye khona angazakhathazeki.
Mbuye kuye baba Siziba, amafutha njalo sizakuthiwa-ke ke wanganikwa yinyanga ube siwagcoba, ugcinise satsho ngabantu njalo lebhonga lidinga njani ibhonga phela anti umsindo?
Ngapha eGwanda eStellenbosch ibhonga idlwana sizibone nje sizibone emaphakhi lalapho ezigcinwe khona. Bona abanye abantu yibo esiya sizuze kubo. Ngoba into ezizwana kazibona konakali mkhula wami yilihlo lentwala.
Uyafika ubacela uzithinisele ibhonga?
Uyafika ukhuluma inhlane labo. I-approach yakho yiye kwenza ukuthi bakwemukele. Ngoba ezinye zezinto ezivele emthethweni azifuneki ukuthi zibonakale kakuthi sithethe ngapho uPT uzisithile. Amele uyabona abanye bayawafaka ekuthini isithuli esokuthi ngisakhe ngabantu. Manje kambe ngangayisebekesaka kuya ngokuhlanganisa kwabo. Thina sibona thina esaXhosa kudala sikwazi ukuthi umuntu ugeza ngezihlahla zokuthi athandwe ngabantu angabi lalinye ilutho elingani lethusa abantu bakubone bakwazi bakuhloniphe.
Mbuye kuye Matebe, sikhuluma ngebhonga lapha, litholakala njani esilwaneni ukuthi kusetshenziswe?
Isilwane vela sifi nalo ibhonga siyalikhafula. Siyathi ha silikhulu.
Uwe suligola njani phela?
Asingcithi kulokho ukuthi ligola njani, nami njayela ukulithola ibhonga seli vele lingaphandle. Angaze ngihlangane lakho ukuhlukana kwebhona lomzimba wesilwane.
Hayi-ke walamhlazi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Lord Siziba, inyanga elodumo ehlala koBulawayo, njalo lo nkosazana Stars Thebe Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilani.
Khangela obaba mkhulu babe lobo logogo khangela ezinye
siyabonga Gibbs kwesizwe eziphathelane lokholo silondi ungamili inkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Bengikangile indaba yobukhokheli u-First Samuel, incwadi yabhalwa ku-Samuel chapter ka-16 verse ka-1. Kuyindaba ejayelekileyo kakhulu, ikhuluma ngoDavida, uNkulunkulu eqalisa indlela yokumgcoba ukuba abe yinkosi. Sibona okokuqala laphana kuSamuel chapter ka-16 verse ka-1. Inkosi ikhuluma noSamuel umprofethi ithi yena uzoqhubekela ngesikhathi esiningi kangakanani ulokhu kukhalela uSawulu, awunanzeleli ukuthi sengamlahla ukuba abe yinkosi ka-Israyeli. Gcwalisa-ke uphondo lwakho uhambe uye ngamafutha, uhambe uyegcoba endlini kaJese, inkosi esengiyilungisile phakathi kwabantu abakhe. Into eqakathekileyo kumele siyinanzelele yikuba inkosi ivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu nguye okhetha umuntu ukuthi abe yinkosi. uNkulunkulu nguye oyenza ukuthi umuntu akwanise ukubusa ilizwe ngenxa yokuthi uyabe emkhethile wambeka ukuba abe yinkosi esigabeni esithize. Kwakulesikhathi uNkulunkulu ayegcobe uSawulu, ngesikhathi lesi uSawulu wayekwanisa ukuba yinkosi, enze izinto uNkulunkulu ayefuna ukuthi azenze. Kodwa kwafika isikhathi sokuthi isikhathi sikaSawulu sasesiphelile, kwasekumele kuvuke inkosi entsha. Inkosi bona lapho uNkulunkulu ekhuluma lomprofethi uSamuel ukuthi kahambe ayedinga inkosi entsha emleyo nkosi yaba nguDavid. Singaqhubekela phambili sizananzelela ukuthi ubaba kaDavid wayengananzelela ukuthi uDavid nguyinkosi. Wakhetha abafo wabo, wabaletha bonke kuSamuel ukwenzela ukuthi uSamuel abajobe. Kodwa uSamuel wayala wathi hayi, kibo bonke laba abane baleziqwaga, abanye bahle nxa bakhanyele, abanye bakhanya bebadala, kodwa akula nkosi phakathi kwabo. Waze kwathiwa kuyedinwa emadlelweni okwakulezimvu khona. Yikho abafumana khona uDavid Malusi ezikhangelela izimvu nje. Kodwa uNkulunkulu wayesemkhethile. Ngakho-ke ngesikhathi esiningi umuntu okumele abe yinkosi, lesi sikhathi singamkhangelela phansi, engakhangelelwa ngabantu phansi, engabe engananzeleleki ukuba nguye okumele athathe leso sikhundla. Kodwa uNkulunkulu uyabe semkhethile, ngathi ugcobo lukaNkulunkulu luyakhomba yena lowo muntu. Okwesikhathi okumele sikunanzeleleke ukuthi uDavid wafumana uNkulunkulu evele esenza olunye lutho. Akho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu, siyakwazi ukuthi abaningi balethuba lokuba zinkokheli endaweni ezehlukeneyo. Ngabe kusemsebenzini yabo, kumbe kuba yinkokheli yelizwe, ngabe kumbe kuba yinkokheli yesigaba sakho, kuyadingakala ukuthi ube nalesi sineke njalo uvumele ukuba nguwe okhethwe uNkulunkulu ukuze wenze le into ofuna ukuthi uyenze.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza igama likaJesu, babasize. Sithandazela abakhokheli bonke abakhona abalaleleyo ukuba uNkulunkulu basize labo bagcobileyo ukuba bengene ezikhundleni. Siyathandaza ukuba umoya ongcwele uzokubasiza. Bese sithandazela abalaleli bethu abangezwa kuhle emzimbeni, abakhathazekileyo ukuba uNkulunkulu basilise, ubathobe imizimba ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siwaye kakhulu mkhola inkokhela dezilalele zizasizakala.
Kulolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile.
Namhlanje yakujumoya uthandaza Nkosi yami, yacela ngiyacela mani kanye nawe Nkosi,
kanye nawe,
kanye
kanye Nkosi,
kanye nawe Nkosi, mani hambe mihla yo, kanye nawe Nkosi,
anifune,
anifune yami ndlela ayiphelintando ya
mangihambe,
mangihambe mina
kanye nawe
Nkosi, kanye nawe Nkosi,
kanye nawe,
kanye
nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
mangihambe,
mangihambe mihla yo kanye nawe Nkosi,
anifisi,
anifisi yoni mfuyo, inzeli mnkosi ya,
nitevile,
nitevile hela kulu, na ugimi Nkosi ya,
anifisi,
anifisi yoni Nisegi minkosi ya, nitevile hela kuni, na ugi minkosi ya,
kanye nawe.
Umculo we Man of Influence besithi kanye nawe. Singakuligqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. Uqhamuka uDlakela emahofisini ye-MDCT kobulawayo, njalo amanye amalunga leli bandla alimele asiwa esibhedlela. Ibandla le-MDCT Alliance omanyano lo ubulomhlangano eChinoyi, lapho eqonqosele khona ukuthi izakhankasela kakhulu uhlelo lwe-devolution. silugqibala lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.